Udubo lwezomnotho elizwe solufike kusibanga esikude kulandela ukwaliwa kwenye imali yohlobo lwebhondi ngabathengisayo njalo ngapha le ntengo yokudla lenye impahla ezitolo isikhuphukile. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU, umnumzana Japhet Moyo uthi udubo lungezelelwa ukuthi uhulumende kafuni ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika.
Baningi-ke akadele sitshontsheza, baningi-ke ababhenefithayo ngendaba yeholo. Akusoze kube lula-ke ukuthi sibone-ke vuma nje ngosuku olulodwa ukuthi besinike-ke esikufunayo. Esikukhangelele ukuthi izisebenzi seziyaqhubekela phambili-ke zithova phela indaba yabo yokuthi sifuna ukuhola imali elohlonzi. Sesikuthilo kuzisebenzi ukuthi ngekampani ngekampani, ne-industry ne-industry, ake lizame ukubona kuma-bargaining councils enu, lapho elinegoshetha khona, ukuthi linikwa phela imali elohlonzi.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mkasa uthi imali kayiqutshelwani ezandleni kahle njengakwamanye amazwe.
Ngendaba yokuthi imali esezithibetha lapha sibone lathi sokusimangalisa nxa sesisida wodwa especially laba abahodayo bethengisa amajusi. Ngingathi vele amasikelazi wonke basezikwalapha laba asebewoda khona lokuveka khona sokufuneka imali ezingathi ziyasebenza pa-fastbone amatsha lawa lamatheni. Kube sokuthi bangalalisi ukuthi yalithina nje bona imali zonalezi nxa sithengisela ama-customer ethu siphiwa wona la amabhondi ukuthi kuzasuka ukuthi utshele. Lazi lohulumende kakakhulumiseke ukuthi imali lezisezisezwa awo. Okuba nzima kwintendi kube nzima sekuphela izolo abantu sebesefisela indawo ama-customer besileke ukuthi bethenge i-gift card. Yikho lapho kade kungathi kubeophipho khona. Even lemamakhethi laba abahotisa ama-vegetate lapho besho kuthiwa nzima bebeyala imali yambona. So singazi ukuthi yathi uhlupho lwangona lusuka lube ngani. Ngoba imali uma ivele yafakwelizwe kumele ukuthi ibisebenze. Sengikhuluma le-sethibethini imali yezimbabwe kayisethibethi. Olayo ngolayo izabithenikeza ngemizathu. Nansi siya komunye mesho ukuthi iyahamba komunye ophindiphendule khonapho ayisethibethi. Sinesekwaziyo kudala sisafunda wawuthola imali xaisethibetha iyahamba ifike ebhenki iphenduke. Isikhathi sibuya isingena isibamba kwesimisandla but wakatesenifande ukuthi bengalaba abazelelele mali iyakuthi
kuo. Ingcwedi ecubungula ezomnotho omnumzana Royce Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha wemali yakwamanye amazwe lawo ungezelela inhlupho zokusetshenziswa kwemali.
Uhulumende nxa ekhulumisa ngokungezelela imali yemholo loba kungaqondananga nemali yangaphandle khona ngokuvele kusekhwezintweni ngoba izisebenzi zikahulumende ziningi kakhulu ukuthi osobhizinisi zabe vele sibehlangelele ukuthi sokule mali eningi. Ma vele sokuhlangene manje ukuthi sadanikwa imali yangaphandle kusekuphambaniseke ngoba umphika omnyama wemali yangaphandle kuhle kusabalale siya khona. So abona ngathi ngiyakwasho kwaphambaniseka ukuthi kakhulu
uhulumende uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho welizwe zihamba kahle kodwa ukwenzakalayo kubonisa okwehlukileyo. Ngimele istudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.